into eqhakathekileyo ukuthi siyazi ukuthi iSADC labo AU okwesikhathi eside singathi sebehluleka ukungenela endabeni zeZimbabwe. Kulabakhokheli abehlukeneyo abambalwa njalo e-Afrika esebenelisile ukukhuluma ngokuthi eZimbabwe kulama-human rights abuses lezi zonke izinto. Ungakhumbula umgabe sasekhona balitshwana ababekhuluma ngokuhlukunyezwa kwabantu eZimbabwe. Sikhumbula bo-Ian Khama labanye abalitshwane umongameli waseRwanda uKagame. So ngokubona kwami iSADC akula nto ezokwazi ukuyenza eZimbabwe. And iSADC umhlangano wamaqhegu nje angela mcabango yokuthi kumele kwenziwe ngoba vele labo banjalo. IBotswana leSouth Africa, iZimbabwe mayifisha, iBotswana leSouth Africa layo iyasha. Ngoba makunje eZimbabwe nxa abantu bebaleka eZimbabwe akula msebenzi, abantu bayafa ngendlala zonke lezi zinto kuthi kuthi manje ama-human rights abuses, corruption. Abantu nxa bebaleka eZimbabwe beseSouth Africa bagcina bengumthwalo womkhonomo weSouth Africa lomkhonomo waseBotswana. So yikho sithola ukuthi iBotswana leSouth Africa ezizikhulumayo ngoba ezizithwala nzima. But okuqakathekileyo njalo ukuthi umongameli weSouth Africa nguyokumele akhulume, hashi ANC lama-ministers, umongameli kumele akhulume sazi ukuthi ume ngaphi.
Yebo, iZimbabwe ayikho etafuleni yeSADC kodwa kungenzeka yini isibone bekhona abayiphakamisayo namuhla kukhulunywa ngayo kumhlangano weSADC?
Nxa kulabantu abalonembeza kuSADC, kunenkokheli ezilonembeza ezike zakhangela ukuthi kwenzakalani eZimbabwe kumahola ayi-72 adlulileyo, amabhishopu ekatolike a-issue statement, bakhuluma bawukhulumayo and wonke umuntu uyavumelana lakho ukuthi amabhishopu abe-right ngoba indaba abazikhulumayo indaba ezihlukumeza abantu bezimbabwe. I-ZANU-P F yabe isiresponda, yabe iphendula i-ZANU-P F. Amagqwetha angamakatolika lawo akhulumile. And nxa kunomuntu ononembeza kuSADC bazoyifaka ku-any other business ngokubona kwami ukuthi kanti iZimbabwe kuhamba njani. Njengoba sengishilo ekuqaleni, ingxenye bazotshela ukuthi hhashi indaba yeZimbabwe sisamelele ukuthi sikhulumisane lemihlangano yonke ephathekileyo kwindaba zepolitiki yeZimbabwe. So ma siqeda ukukhuluma labo then sizobuya kuSADC sizolitshela ukuthi uhamba njani.